Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sikhangela imikhuhlane ehlasela inkomo ikakhulu ngalesi sikhathi lapho okuna khona izulu elinengi. Sile ngcwethi kwezokulima la kwezokufuya umnumzana Ronnie Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Yebo Nkomo.
Yiphi imkhuhlane evama ukuhlasela inkomo kakhulu nxa kulezulu eliningi kanje?
Imkhuhlane emkhulu ngemkhaza. Ngoba nxa sokuthi balotshani kunje imkhaza iyaba khona ibe mningi. Sokusitsho ukuthi umlimi sokufanele anqineke ngokubona ukuthi inkomo ziyadibha ngeviki ngeviki. Njalo abone ukuthi ukudibha lokhu ziyathola umuthi wakhona ngendlela eqondileyo. Iyakhula enkwapheni lapha ngoba lapho ucatsha khona okuyimkhaza.
Ibangela mkhuhlane bani imkhaza?
Iminengi imkhuhlane yemkhaza. Okwakhulu yilo umkhuhlane okhanya besithi yi-heart water, ngoba uyenza amanzi egombolozela inhliziyo nxa kuyikuthi inkomo isibe lawo lowo mkhuhlane. Ibisi khuqa nje kumbe into enjalo then ibisi sifa. Ngakho ikakhulu wona lo mkhuhlane yiwo omningi kakhulu.
Yiphi eminye imkhuhlane evamileyo enkomeni abalimi abangayivikela nje kalula kungela buncitshi obujulileyo obudingakalayo?
Kunjenje nxa zinona ngokuthi utshani sobukhona ziyanona zibe sezisiba lo mkhuhlane womkhono, abanye bajayele ukuthi yi-black leg. Umkhono lo ubangelwa ikakhulu yikuthi inkomo nxa sezisidla amadlelo la esingathi butshani obuhle obulo kudla kwenkomo, kulokuyizibungwana okukhona enkomeni esiswini sayo okuyikho okunceda ukuthi yejise kumbe igaye ukudla. Nxa sokuthola ukudla lokho okutsha kuyathaba kakhulu, ube sewugcina kuletha ipoison ethize ethiwa yi-black leg leg. Khathesi njengoba zinona inkomo kuyaswelakala ukuthi abantu bazihlabe bezihlabela i-black leg, ngoba nxa zinona yikho ezihlatshwa khona ngumkhuhlane lo, ikakhulu umqeqo ngoba yiwo oyabe ungakatholi emzimbeni ukuzivikela kiwo umkhono. Ngakho yinto nje abangafika ezitolo zenezezithengisa imithi yenkomo batsho ukuthi sifuna umuthi womkhono, babuze nje lokuthi bahlaba umuthi onganani inkomo nganye nganye ukwenzela ukuthi bangayedlulisi njalo bangahlabi ngaphansi kwalokho okukhangelelwe khona kumbe sithi ama-recommendations.
Abalimi abaningi emaphandleni kakhulu abangelalwazi olujulileyo ngokufuya bahlaba inkomo nxa ithe yagula kuphela, nxa ingagulanga bathi iphilile. Ungabaxwayisa ngaliphi abalimi abanjani?
Nxa usitsho ukuhlaba utsho ukuhlabela umkhuhlane?
Yebo baba, ukuvikela.
Okay, bese sithi utsho ukuhlabela inyama.
Ayi cha.
Ye, ukuvikela khona nje kuyakhuthaza ukuthi basondelelane labalimisi ikakhulu bona babe veterinary ukuthi bazi ukuthi esigabeni sabo imikhuhlane le ivele iminjani, ekhona yipi, isiba khona ngasiphi isikhathi. Babe sebesiba nje lolwazi lokuthi ukuhlaba bangahlaba nini, bevikela uphi umkhuhlane. Kulokungamakhalenda nje okuba khona kuyona la lezi zitolo zemavetinari okutshengisayo ukuthi hayi ngalesi isikhathi hlaba la, ngalesi sikhathi hlaba lokho, njalo njalo. Kodwa ke engiqakathekisayo ukuthi babuze kubalimisi ukuthi indawo yabo yazakala ilayiphi imkhuhlane, ngoba okunye ukuhlaba uyabuhlaba umkhuhlane ovele ungekho endaweni yakini, kanti sokuyikuchitha imali.
Okokugcina mdaweni, ungabatshiyela waphi amazwi abalimi emaplazini emaphandleni kuyo yonke indawo?
Mina ngokubona kwami mbona inkomo abantu bazibala njengenotho yabo. Njalo vele nxa ukhuluma ngenkomo uphosa ukukhulume ngento eziningi eziqakathekiswa ngabantu empilweni. Ngakho ngithi kungakuhle ukuthi sike sisuke embijana ekuthini ziyazibonela njengakudala ezaziqotshelwa nje zizidingela amanzi zingahlatshwa zihlatshela imikhuhlane ezifayo zife ezingafiyo zisale ngithi kasike sisuke kukhona okho sibone nje amacebo ukuthi inkomo sizincinekele njengenotho yethu sizikhuthaza ukwenzela ukuthi nxa sesisiyathengisa kungabi kuyalahla kube ukuthi sikhuluma ngokuthi inkomo yami le kumbe ngithi product yami le inhle ngalokhu ngalokhu ngakho wena ofuna ukuyithenga akunithengele ngeprice lami ezasala ngibona ukuthi hayi bengisebenzise
Hayi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Spanda siyabonga
siyabonga la
Hawulamela 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 Hawulamela